Lokhu kulesiphephelize eZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu phambi kwedolobho leFrancis Town kweleBotswana. Kulesihlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumiso esiphepheli enkambeni yeDukhu, uMnumzana Bhekimpilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngoZibandlela.
Akulandula, kakukho, kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisa ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika ebhoda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu besebhoda, lokhu bedengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Yakulandula, yebo, yebabuyela abanye one, bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle, ngitsho lenhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingathi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngohulumende la siyaphakamisa amasofi, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Ngathi sesikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adweza ngumuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi, bona bama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isizo sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthwa, uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it umlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalelwe ukuthi umuntu nxa efika ngalo, even i-passport ingamhluphi umuntu kankulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto umuntu zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni mhlanga wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphephedi zesaba ukuthi uDlakela olwasigcotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kunokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngingumathi Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngisabona kweleBotswana.